Ekhuluma edilini lokugqiba umnyaka eliqhutshelwe kwelinye lamahhotela atholakala edolobheni lakobulawayo izolo ntambama, ungwenya uthe lo nyaka kusahambanga njengokufisa kwabo enkundleni njengoba iqembu la-Islanders liqede lisendaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo, ikanti alenelisanga lokuphakamisa le nkezo ebezidlalelwa lo nyaka.
Ngiyaxolisa kakhulu ngoba njengenkokheli umlando ngowethu. Lo nyaka akubanga ngumnyaka omuhle kithi. Asoze silole ingqamo ukuze sigwazane lapha, kodwa iqiniso yikuthi imizamo sayizama, kodwa asingeke sithi kwehlula ngoba aluba sehluleka, iqembu le-Highlanders laliza kunyulwa kusigaba saphezulu.
Okungaqhubi kuhle kweqembu leBhosso kudale ukuba inkokheli yeqembu yesule uhlelo olujwayele ukuqhutshwa ekupheleni komnyaka olokunanza abadlali ababe bedlale kuhle ngoba isithi kungaba lihlazo ukuthakazelela ukwehluleka kweqembu. Inhlanganiso ebiphathisa iqembu le-Islanders ngosekelo lwemali kusukela ngomnyaka ka-2011 nebhanki ABC yiyo ehlawulele idili leli, kanti iqembu le-Dynamos lalo ebelisekelwa ngemali inhlanganiso efanayo lona likubone kufanele ukuba libonge abadlali balo njengoba liphutshe imidlalo lisendaweni yesibili engalanini yemiklomelo. Lo bekungumnyaka wokugcina ibhanga lebhanki ABC liphathisa iqembu le-Highlanders lele-Dynamos. Ungwenya uveze ithemba elokuba ngomnyaka ozayo iqembu le-Highlanders izadlala ngcono kakhulu kulalo nyaka.
Okuqakathekileyo yikuba silungisise konke obekungaqondanga ngo-2017 ukuze ngomnyaka ka-2018 sishaye eziwayo.
Ngemva kokuqhuba kanzima kumidlalo yalo nyaka, iqembu le-Highlanders likhangelele ukwehlukana nabadlali asebekhulile ekupheleni komnyaka. Phezu kwalokho, leli qembu likhangelele ukuqhatsha umqeqeshi owaziwa ngokupha ithuba abadlali abasakhulayo uMadinda Ndlovu ukuba ethathe isikhundla esithiwe isizalo neselizwe le-Holland u-Errol Agbee ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.